Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 21 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oxotshwe kuMDCT izolo umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke, abantu kabafunde ukukhulumisana, ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha.
Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele udaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.
South Africa ke singathi ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana namazwe eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale i-solution.
Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda ukhumbula umhlabeleli olodumo uZexi Manatsa ubhubhe izolo.
UZexi Manatsa ndona libelimazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kumandla leMDCT izolo uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namuhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. UMakhuphe uzamemezela lelinyathelo emhlanganweni azawenza lentatheli izindaba kobulawayo ekuseni ngo-half past 11. Uzakwazisa njalo ukuthi nguye osengumkhokheli waleli bandla ngoba uMonzora esezixotshile ebandleni ngokuzithi ngumkhokheli webandla leMDC Alliance. Lokhu kuza ngemva kokuxotshwa kukaMakhuphe kuMDCT nguMonzora emethesa amacala atshiyeneyo angawavezanga izolo. UMakhuphe uzatshela intatheli izindaba njalo ukuthi uMonzora uhle untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomcebisi kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Indaba kaMonzora vele nasesidlule kiyo ngoba mhla ka 7 January uDouglas Monzora wabhalela iZeki ebazisa ukuthi yena uzancintisa ukhetho eyiMDC Alliance. Ngokunjalo ngesisekelo somthetho weMDCT sithi umuntu angajoyina kumbe support elinye ibandla usezixotshile njengelunga lebandla leMDCT. So ngokunjalo ubaba uMonzora kaselawo amandla adelawo njengo president weMDCT, sezixotshile kasayililunga leMDCT. Okwamanje umama uDokotela uThokozani Khuphe sephethe intambo ebandleni leMDCT ngoba upresident ade khona uMonzora uzixotshile ngokubhalela iZeki incwadi ebazisa ukuthi yena seyiMDC Alliance.
Njengoba lidle phana kanje Ndlovu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections lokhetho lomnyaka ozayo, kukhona elizaphuma lakho pho njenge-MDCT?
Hathi msakazi kakula kudlephana kubandla leMDCT. Into nje ekhona ukuthi ulo adengu mongameli uzixotshile ephathini ngokujoyina elinye ibandla, kodwa ubukhokheli beMDCT liyabazi ukuthi kukhona umama uDokotela uKhuphe uhle wangena wayibamba ekhanda, uhle wayibamba ngesiduku. Yikho ke ebize umhlangano wentatheli kobulawayo ukuthi anike abantwana beMDCT umkhombandlela lo sapho lweZimbabwe lube kwazi ukuthi kumi njani phakathi kubandla leMDCT. Okuqakathekileyo futhi esikubonayo ukuthi mama uKhuphe anti liyakwazi ukuthi ubhizi ngento yokuthi agqugquzele abantwana beZimbabwe ukuthi beyiregister ukuthi babe ngama-voters ukuze iMDCT ingene kuhulumende.
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 izolo ukuthi uMakhuphe umiswe ukuba lilunga lebandla kulandelwa umthetho webandla. UNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Isiyaluyalu sonke lesesenzakalayo ku-MDC kasingeke sincede inkululeko yabantu beZimbabwe abafuna ukukhululeka phakathi kwendlala lobunzima lokuswelakala kwemisebenzi lohlupho lonke olubasuse elizweni bagcwala umhlaba wonke jikelele. Kodwa kuzajeka iZanu PF iqine ihlale embusweni kuze kube phakathi laphakade. Yona leyo nto kakufanelanga ibe khona ukuhlala kuphithizela kuxotshwana kuxatshanwa kusenziwa zonke lezi zinto. Akusizi lutho lokho kakwakhi. Kakulikhululi ilizwe, kakuyilethi democracy, kawuletha umbuso wentando yabantu, kawuletha umbuso ohlonipha iconstitution nohlonipha amalungelo abantu. Kodwa kuzaba ngukuthi lezo zinto zingatholakali masinyane. Ngakho kuqakathekile ukuthi into enjalo ingenzakali ukuthi kuhlale kuliwa ku-opposition. Akuke kume abantu babambane, basebenze ndawonye, kubangahlali phakathi kwesiphithiphithi njengalokhu sibona.
Bakhona Ncube abathi uMakhuphe sebemtshaya ngenduku zakhe lapha ngoba laye waxotsha abantu abaningi kakhulu ePhalamende lakumakhansili abangamalunga e-MDC Alliance.
Ukuhlala vele kuxotshana kakufanelanga kwenzeke. Abantu kabafunde ukukhulumisana. Ukuhlukana ngokwembono kakutsho ukuthi abantu sebefanele babe yizitha. Abantu kabayinganxanye bengamanzi. Abayinganxanye ngoba abantu balelungelo lokuba lembono ehlukahlukeneyo. Kodwa sihlale silokhe siliqembu linye simunye. Ube lombono wakho ngibe lombono wami sixoxisane ngawo sixoxisane ngawo sixoxisane ngawo size siphume lalokho sikuvumelana. Asiko konke siza kuvumelana nxa siseqenjini. Abantu abafunde khona lokho. Kodwa akakutsho ukuthi singahlukana ngokuthile sokumele sehlukane. Hayi, abantu kabafunde idemocracy. Nxa idemocracy izabusa elizweni, kumele iqale kuwa ama-political parties. Bafunde ukuthi ukuhlukana kwembono akufanelanga kubenze ukuba yizitha. Kumele kwenze ukuthi bahlale bexoxisana, bahlale babambisene, bakhuthazane. Ilizwe lizakhululeka ngokuba benze kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Lezi nhlanganiso ziyabuza ukuba kungani uhulumende weZimbabwe ezithulela izizalwane zelizwe lakhe zithwaliswe nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wethulelwe abezindaba phezu kokwenzakala kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zikulelo lizwe ngokungekho emthethweni zizingelwa njengenyamazana kuthiwa zibuyele ekhaya, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngokwenzakale ensukwini ezisanda kwedlula elokitshini leTamfontein Township eJohannesburg. Izizalwane zakwamanye amazwe iningi lazo zingezeZimbabwe zibonakale kumifanekiso yamavidiyo zidudulwa ngamapolisa zihozwa izizalwane zeSouth Africa kuthiwa kazibuyele kibo, zibekwa umlando wokuzithathela imisebenzi phansi kohlelo abalubiza ngokuthi hashtag Operation Dudula. Isikhulumeli enhlanganisweni yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Obert Masaraure ulandisa kabanzi ngombiko abawethuleyo.
We understand there is white monopoly capital in South Africa.
Siyazi ukuthi kulabelungu abayibo abaphethe umnotho abaziphethe kulelo lizwe kodwa kabahlaselwa. Abantu bakhetha ukuhlasela abensundu bakwamanye amazwe abazosebenza njengabo.
When mining started in South Africa, Zimbabweans were the building capital, but the white monopoly capital still remains safe today.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kumqoka ukuthi ohulumeni amahulumende bamazwe akhelenele leSouth Africa agoqela leZimbabwe kumele akhangele khona lokho okuyikho okufuqa abantu ukuthi baye kweleSouth Africa.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Ama opportunities katholakala eZimbabwe asoze ake sithole abantwana bakithi izizalwane zakithi zeqa amaborder nxa ama opportunities ozinceda etholakala phakathi kwelizwe. Izinto ezingaqeda ukuthi abantu betholakale becrossa amaborder. Sizabona ke abantu bekahlamezwa, sizabona abantu bebulawa eSouth Africa ngendaba yokuthi akuhlaleki ekhaya, kuyachisa kulendlala.
Uthi lokho osekusenziwa ngabakwele South Africa behlukumeza abakwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe akuyikuluqeda udubo lwabangena kulelo lizwe.
ISouth Africa ke singathi ilo ilamandla ekukwanisa ke ukukhulumisana la manje eyakhelane lawo ukuze phela kutholakale isolution ukuthi kungenziwani ukuthi izizalwane ezakhelane leSouth Africa zihlale kuma countries abo.
Kusenjalo uhulumende wakwele South Africa wanika izizalwane zeZimbabwe ukuyafika ekupheleni kwalomnyaka ukulungisisa ingwalo ezizivumela ukuhlala kulelo lizwe ngemva kokuba kumiswe leyo ekade isetshenziswa eZimbabwean exemption permits ZEP ebezisiwa lungisiswa ngemva kweminyaka emine kusukela ngomnyaka ka-2008. Lanxa uhulumende weZimbabwe elokhe engakatsho lutho phezu kwalolu daba lodlakela oseluqhamuka khona manje, ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho iZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba usethe seyinhlanganiso ezizimeleyo icala lokubhalisela abantu kuluhlu lwabavoti kaninginingi umuntu munye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kungakhathalekile lokuna kwezulu phose nsuku zonke amadamu alethela idolobho lakobulawayo amanzi athole ingcosana nje kuphela yamanzi okungabangela ukuthi amanzi aqhubeke esabiwa njalo lonyaka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona nesanibonane basakazi waka Studio 7, ngiyabonga ukusinikeza indaba ezijulileyo ezisivezela konke ukukhanya. Okwamanje ngithanda ukuphawula ngodaba lukandoda lo kwabathi nguDouglas uMzora uDogarase. Le mkhuba afuna ukuyenza ukuthi athi yena ongumholi waleli qembu MTC Alliance, akukho lokho akwenzayo ngamampunge nje kuphela. Leyokho afuna ukukwenza ngeke kuze kwenzeke, akulalanga elike laphuma elinye lingakatshoni. Ubalekile ku-MTC Alliance, wathi yena uya ku-MTCT ekathokozani khona. Siyazi ukuthi ma kuvotwa ngo-2018 ngo-July kwakukhona i-MTCT, kwakukhona i-MTC Alliance. So yena akaziyele ku-MTCT yakhe, ahlukale legaba lele ukuthi MTC Alliance. Akulanto ezatshintsha lapho. 2005 kufonywa i-MTC Mdambara le yakaweshman Ncube, 2008 kuvotwa General March 28 ama-election yayikhona i-MTCM bekaMdambara, yayikhona i-MTCT yakaTsvangirai. So akulanto eyahlukayo, akuzanga kuyiwe khotha, akuzanga kusebenze njani ukuthi kusetshenziswa i-PC Mbu.
Emnyakeni omutsha ka-2022 kungu January linjani ku Studio 7 basakazi abahle nabalaleli balomsakazo wonke umuntu nje olalela lomsakazo kuntawo zonke linjani kodwa ngokuphila thina siyaphila ukhulumayo ngileya 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 kudala sagcina ukungena bakithi I think isigcine last year ukungena nje emsakazweni kuthi lati sike sikip izimpo zethu kodwa ke eish sokufanele ukuthi ngabe siya kukhipha sili konoko kukhona esilakho kule yinye into enganika ingiphat kahle ekhulunywe ngolumuntu ongumazi lelishona leli abade uGeorge Chiramba leli uGeorge Maramba konoko nje kuduzanda khona lapho lo muntu lo ukhulume into ezwisa ubuhlungu ukuthi mawungumuntu wasemathebele lento Midlands uzafanele uzivuze uziphendule ungabe bakwenza umuntu na mayelana ngokubhonywa yakwamathuna la asebhalakwe okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu abalele laphana izihlobo zethu ezabulawa ayiguground weli kwangabi lento eyenzakalayo ngalabo ababulali abakwenzayo lamanje abanye baloko besaphila baloko bebhekiwe nje so abantu bebezamile ukuthi befake mhlawumbe amathi ilitshe lesikhumbuzo ukuthi kukhonjulwe labo bantu ababulawa ngaleso sikhathi but sebesukile futhi lezi zigebenga lezi zikliwi lezi ezaqeda abantu bayabhoma leya ndawo leya engizibuza khona ukuthi wena ma ungumuntu wasemathebelelendi uMidlands kulokhu sazibona ulandelana lezano uthi uyini ma ukibo laphana uyini
salibonani salibonani ku Studio 7 siyabingelela sibonga njalo ukuza zonke izindaba ezikhulunywa umphakathi wonke jikelele engilakho bakithi lana lesikhalo sokuthi kanti ukubusa kwelizwe leZimbabwe kubuselwa ukuthi kubonakale ukuthi kubusa iqembu elithile na noma kufanele ukuthi obusayo ezamele ukuthi abahlali beZimbabwe kube lenhlalo enhle lokuthula ngoba mangithi nyanazela ngibuka ukuthi ekuhambeni nasekuphileni abantu abathwele kakhulu ubunzima ngabantu abangaphansi kweqembu elingabusiyo ngananzelela kakhulu abantu besindebeleni iningi labo intsha yabo bayazama ukusebenza nzima beyakhe imizi kumele kwamanye amazwe besebenza nzima bethenge izimoto zabo ngezikuludu bezama ukuthi bele kusasa elihle kodwa kuba nzima kakhulu ekusebenzeni kwabo ngoba laba bantu balazwe incwadi zokusebenza lemvumo yokuba semgwaqweni kodwa ekuhambeni uma bengangena elizweni lakubo laseZimbabwe kutholakala ukuthi bathathelwa imali ngendlela engabonakaliyo ukuthi kambe umbusi wezwe ingabe nguye othumela laba bantu ukuthi besebenze ngaleyo ndlela emgwaqweni noma baziyenzela noma vele kuhloswe ukuthi abantwana basesindebeleni bengaphumeleli na ngiyabonga okhulumayo for ntaho majamhlophe siyabonga
salibonani wasakazi nabalali be-Studio 7 wasakazi nabalali be-Studio 7 ike ngibuze lo ilida yemphakazi uthi abakhokheli bona bemphakazi uthi kathi mina kunento ethanda ukungidida ukuthi kathi kuhamba kanjani ma bengathi bona abangeneli ama-elections wonke nje akhona ngapha kumele ukuthi izwe liqhunywe manje kuyakwenzeka kanjani bengekho phakathi ukuthi ephalamende ukuthi phela belwe beseparlamente ukuthi izwe liqhunywe baza kwenza kaluphi uhlobo bengaye kuma-elections benganawo amasitho okuba president ukuthi bangene kuparlamente kwenziwa kanjani mina kumqondisi ngicela ukubuza kuye kumqondisi ngqo ukuthi kanti leyo nto uzoyenza kanjani ngempela mangabe phela kungayiwa kuma-elections kodwa inkunzi eshiya umhlobo yiphi yile evalelwa nenkomenzikazi esipayeni noma yile ekhonya ingaphandle kwesibaya
ngoba phela makwe ukuthi akangeni la kuma elections yena uzobelethi ethina usa ulala ukuthi kunqanyulwe izimbabwe izimbabwe nemthokazi ibe yodwa iyo phela into engidida ukuthi kanti izonqunyulwa kanjalo ngubani ozoyimela lapho eParliament ukuthi hayi manje thina ngoba simthokazi sifuna ukuthi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden useqondise amazwi akhe awethule izolo awukuthi eliRussia liza kubona okwabonwa ingidi nxa lingahlasela ele Ukraine. UBiden uthi wayehlose ukutshela ele Russia ukuthi lingahlaseli ele Ukraine ngoba ele Melika lamanye amazwe awumanyano weNATO bazafakela ele Russia izijeziso zeNATO bethathe lamanye amanyathelo. Kulokufuthelana okukhulu phakathi kwele Russia elibikwa selilungiselela ukuyahlasela ele Ukraine. Lele Melika elithi kumele ele Russia lingalokothi lingene kulelo lizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabi bango.
Udaba lwe Ukraine le Russia babukande ludaba esilwaziyo ukuthi ludaba olwahlupha kusuka kudala nakudala. Njalo asingakhohlwa ukuthi iRussia kwesinye isikhathi nxa isenze nje isiyahlokoza iUkraine iyabe ikukhona ekuhlosileyo ukuthi ihlomule kulokho okuya kusenzakala. Kodwa ke indlela ebekade ngilandelela isimo sephakathi kweRussia leUkraine leMelika, iMelika yona ngokuphendula kwaJoe Biden ukuthi yena uzangenelela kancane akasuza ingenele kakhulu indaba le ngenxa yokuthi indlela iRussia ezangena ngakhona eUkraine izangena ngesibalo esincane. Kodwa ke ngibone ngathi izinto ezinje izinto kathesi bayakhuluma ngazo kufanele ukuthi izinto zokuthi kusetshenziswe izikhali zigwenywe kakhulu ikakhulu emalangeni namhlanje. Ngabe ukuthi kunje ngabe bayathumela ama special envoys kuhlale phansi le United Nations yabahlale phansi le Russia kukhulunyiswane kulokuthi kuhanjwe kuyengenwa kulokuthi ekugcineni igcine sithola ukuthi kuba labantu abalahlekelwa ngemphefumulo ngento encane kangaka into ebekade ingeneliseka ukuthi ingagwenywa ukuthi ingenzakala.
Ukwenza kuka Mongameli Joe Biden kudaba lona lolu ukubona njani? Usebenzisa na ubuciko?
Udubo lapho lukhona ukuthi uJoe Biden into aphezulu kwayo into leyo yokuzitshela ukuthi iAmerica yiyo isuperpower yiyo efanele ukuthi ingenele kikho konke okuyabe kusenzakala okungathi mhlambe kulomsindo noma okungathi akuhambi kahle umhlaba wonke jikelele. Kodwa ke iRussia layo ngokunjalo lapho engavumi khona layo kungenxa yokuthi layo isaphethe amaqhubu akudala isikhathi Soviet Union yiko okwenza ukuthi iRussia sonke isikhathi ihlale njalo nje ngaso sonke isikhathi bengavumelani leMelika noma bengavumelani nabanye ama Western countries ngenxa yena leyo ukuthi basese ligqubulene nale suka kudala ikakhulukazi uPutin usakuphethe kakhulu konkwana. Lapha ufanele ukuthi uJoe Biden athole ama advisors akhe ahlale phansi labanye abazwisisa umthetho ukuthi into le eyenzakalayo bengayigwema njani, ngoba okuhluphayo ukuthi okuyabe kusenzakala kathesi ama presidents athatha ama decisions but ama decisions lana abe ezazwakala kakhulu ezisenziwa ngabantu abangazi lutho noma ngathi i bad guidance yama president whether ngwe Russia noma ngwe Ukraine noma ngwase America. Ekugcineni kwakhona into yakho le iyeza kwenza ukuthi kugcine sekuphela abantu abaningi, kukanti linto le bekuyinto ebekadinga stotsha.
Umnumzana Difa wajabi bango ngolandela ezombusazwe wele Melika. Abalandeli bomculi obelodumo elizweni uZexi Manatsa wake wahlala kobulawayo emzini wenketha badanile ngokubhubha kwakhe izolo. UManatsa obele minyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. uchiye umkakhe uStella Manatsa labantwana abayisithupha. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uyalandisa.
Zwele Zimbabwe selilahlelo kakhulu ngokushona kukababa uZex Manatsa. UZex Manatsa thina besimazi ke engumculi ke ecula ingoma ezazijabulisa abantu ngelangeta betshaya. Ngoma kuyacula yathi makhulu yamenza udumo lokulomemetheke kakhulu ke esigabeni seMathebeleland. Ingoma yakhe leyana iqembu leHighlanders amahlolanyama ethi Highlanders sizwa ngokunqoba, sizwa ngokuskowa, iHighlanders siwinile sambeni senatha madoda. Ndona libili mazi ke abaningi ukuthi usukele kudala seleminyaka ke efike phose ke edlula ke amathumi amahlanu 50 years ekulezo zomculo abane bayesazi ingoma zakhe lezana ke othihovu othingwa chino nyaka tine majarena noda thiwo zake le ingoma ke wabuya uzocula ke ingoma sisebenza kakhulu labo baba omtukuthi lingakhohlwa ke balaleli ukuthi ke iminyaka lo inyanga kayona lekazi bandlela inyanga kaJanuary so lahlala silahlekelwa ngabaculi abalodumo kakhulu yamkhumbula umtukuthi ngo-2019 likhumbule kubaba ke uBrahima sekela la ngo-2018 Manatsa ke ebe ngumuntu ngazi khuluma ngento zokucula lezi babe sezawuthi umculo bekungasetshenziswa lezinto zamakhompyutha bebetshaya ikatari njengekatari babuye batshaya isigubhu njengesigubhu babuye batshaya ingungu njengengungu babuye bacule bahlanganise ke amazwi abo kube sokuphuma ke umkente wengoma umratha ngokwawo. Sebenze senzwa abantu abanje ngoZex Manatsa. UZex Manatsa udumalalo ukuthi ukhulisa abantwana bakhe kuwonokozomculo. Bayacula bonke abanye bahlala ke eBritani, umnyu sekhaya, kodwa ke ngendlela abakhulise ngayo bonke bayacula belandela ke izenzo zikayise. Ngimele isithu 7 ngobulawayo. Igama lami ngiyeza Jesus ba. Akadenga khale. Asamunda mthedwa. Hehaye mthedwa. Zikola mazambiki. Anatenga kale, atamunda mtedwa, yeah, mtedwa. Zikola Zimbabwe, sinatenga kale, kumaga tribu situfuna, dona. Ajiwele, sifuna kala ntendele, kumaga tribu situfuna, dona. Ajiwele, sifuna kala ntendele, kumaga tribu situfuna, dona. Ajiwele. Zona,
Siyabonga Chisa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Oxotshwe ku-MDCT izolo, umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe uzakwazisa namhla ukuthi usexotshe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Douglas Monzora. Abo manyano inhlanganiso ezizimeleyo habe Crisis in Zimbabwe Coalition bakhuthaza inkokheli yelizwe ukuba ingenele kudaba lobandlululo oluqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezise South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi libe lempela sonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.